Lokhu kungakaqondakali ukuthi umnotho welizwe uya ngapi kulandela ukumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe. Ezinye ingcwethi zithi inyathelo elithethwe nguhulumende lilakho ukuvuselela umnotho welizwe, nanku isisindo sedola leZimbabwe kumbe ibond sesikhuphukile ngesilinganiso esikhulu kusukela izolo. Idola leZimbabwe ebeselimisana ledola leMelika ngesisindo esingamadola alichumi, i-1:10 ngesilungu, selikhuphuke laya kumadola amane kudola linye leMelika, i-1:4 emkambo wensitha koBulawayo. EHarare kubikwa isindo sedola leZimbabwe lokhu sisiwa lithengiswa nge-1:13. Kodwa labayithengisayo bathi abakaqondisisi ukuthi kusiyaphela iviki kuyabe kuhamba njani. Sixoxe lomunye wabathengisa imali emgwaqweni koBulawayo uSiphatheleni ongafunanga uqanjwa ngegama.
Iwe ayizolo khonapho eze announce ukuthi kona akasafuni iphuzeni, akasafuni imali zonke zithenge la. Anti usho wakhathi izolo wathi akasafuni normal multi-currency. So izolo sathi sayekela ukuthenga imali vele ilanga siyatshona bese sasathenga imali. Esiqalile namhla ngoba abantu bafuna imali, bafuna ukuhamba. Lathi kunje so siyazisebenza, soze siyekele ukuyithenga imali. Hayi imali abantu balayo, i-currency balayo, bayiholdile. Into abangafuni ukuthi babe layo libhoni. I-currency abantu balayo ngoba kade sisofa abanye abantu sebephanika ukuthi i-rate ngoba siwile. Bayatshintsha ngoba nxa uvele ufuna ukusebenzisa imali, ibhondi lona le njengoba le ma-shops sisetshe walikhadi. Usebenza ibhondi bayabuya batshintshe ngenxa yokuthi ebhenki kulama-rates wona laphansi, abantu abahambe ebhenki. Hayi i-US beliyi-950,000 ibhondi or 950, so kade sesithenga nge-400.
Omela isigaba se-Southerton edolobheni leHarare umnumzana Peter Moyo uthi uhulumende wephule umthetho ngoba engaqalanga wethulela uZulu okuphathelane lenyathelo alithetheyo.
Ya sibili into ekhona lapha ikuthi khona abantu lapho ngujunywa bengazange zachabangela ukuthi khona kungaba nesihlazo esinje. So abaningi yabona ukuthi khona babethenga imali ku-black market ukuthi bahode izinto zabo. So laba ama-individuals abaney'nto zabo abanjengama-pharmacy abanjengama-supermarket amanye amancane sebefihlile into zabo ukuthi bake bame babone ukuthi khona kanti kuzalwa komoni, ngoba akusebenzi lutho ukuthi khona yena umuntu wasebenzi i-US setshele ukuthi khona i-US yakho ayisenamsebenzi yona leyo. So ye sebekuyezile abantu.
Umongameli Mnangagwa yena lamhlanje uthe inyathelo elithethwe nguhulumende selizabangela ukuthi lizwe lifane lamanye amazwe asebenzisa imali yawo.
Zimbabwe has gone back to normalcy, and the normalcy is a country must have its own currency. That's normalcy. We were living in an abnormal situation. And you should be the first to congratulate us for becoming normal.
IZimbabwe isibuyele njalo ekubeni lilizwe elilobuntu bayo. Ubuntu yikuthi ilizwe kumele libe lemali yalo esebenza elizweni. Kumele kube yini abokuqala ukusitshayela ihlombe ngokuleta inguquko enje. Sesisuse imali yakwamanye amazwe.
But we have not banned the possession of any other currency. Except you cannot transact in any shop.
Kwezinye indawo zesigaba seMatabeleland South, idola leZimbabwe kumbe ibond belivele lingasemukelwa ezitolo.